sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesihlanu mhla ka 4 ngolwezi 2016 nguntungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje. Kubotshwa abafundi bekolishini leNasty kobulawayo abatshengisele phambi kukamongameli Robert Mugabe besithi kasuke embusweni.
Now we blame the whole process ngoba na umuntu yasukuma peaceful engakhozanga violence protesta ngoba uprotesta is the right and the questionary right akuzange kuyalini.
Umthethwandaba kamantshi uthi umphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo kumele abotshwe ngoba engazanga emthethwandaba lo lamhlanje. Umoyo uye emthethwandaba we-Constitutional Court waphikisa ukubotshwa kwakhe.
Iqembu le-ZANU-PF njalo liqembu elilezithembiso eziningi. Lapho nxa sokusiya vodwa bayenza izithembiso ukuze bekhiphe abantu benza abantu babo beqhubeke belokhu bebavotela kanjalo belokhu besibakhona iminyaka yonke.
Lamhlanje sigqiba uhlelo lwethu lwendaba esiphathelane lebandla leZANU-PF sikhangela udaba lokuqhubeka kwaleli bandla lisembusweni lancanje iningi labantu lisithi sokwanele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela abafundi bemakolishini iZimbabwe National Students Union ithi kulabafundi abahlanu ababotshiweyo ekolishini leNasty kobulawayo lamhlanje ngemva kokutshengisela phambi kukamongameli Robert Mugabe ngokuphakamisa amabhakane abelembiko ethi uMugabe sokumele asuke embusweni. IZinaso ithi omunye wabafundi laba ngumnumzana Advance Musoke. Ukutshengisela lokhu kwenzakale emkhosini wokupha abafundi beNasty izithupha zabo zokugqiba izifundo obukhokhelwa ngumongameli Mugabe. Kumaviki edluleyo kulabafundi be-University of Zimbabwe abake babotshwa betshengisela njalo phambi kukamongameli Mugabe besola uhulumende wakhe ngokwehluleka ukusungula imisebenzi. Sixhume isiphathamandla seZinaso umnumzana Alistair Funye wachasisa okuningi ngalolu daba.
Kulama students abotshiweyo after besukumile baprotest peaceful be-aggress ama-concerns abo ku-Chancellor of All State Universities ukuthi bagraduata bengabhadalisa begraduata njalo beziqeda kubhadala ehlukathi ngama-academic fines ngesikhathi saba besesikolo babefunda benikwa ama-grant bebhadalela i-fee but abantwana laba they've been able to sacrifice even with their parents pocket benganiki imali i-government bengabenefiti anything i-attachment igovernment yankonehlile kubanika so sebegraduate akulamsebenzi so basukumile peaceful batshengisa uchancellor ukuthi bafuna umsebenzi basebebotshelwa into enjalo.
Bangakababotshiweyo laba njalo bangaphi sikhuluma nje?
Bakobulawayo kubotshwa ama-students eNasty so far information esizuzileyo kuthiwa kule 4 but abaye bathi 1 wasilsent investigate ukuthi kahle bangaki ngoba abanye kuthiwa bathethe sebe-out of campus but e-campus bathethe 1.
Oyedwa yena lo lokho evalelwa?
Lokho evalelwa kahlehle.
Ukhona lingathini ngokubotshwa kwabantu laba?
Now we blame the whole process ngoba na umuntu yasukuma peaceful engakhozanga violence protesta ngoba uprotesta is the right and the questionary right akuzange kuyalini. So we condemn such and we are saying we are sending a clear statement ukuthi if they show to release abantu bona aba who are going to mobilize to demonstrate in those campuses because we believe in either one, either all.
Umnumzana Alistair Funye isiphathamandla senhlanganiso yabafundi iZinaso sixoxela eHarare. Umtshutshisi wetaleli kamantshi kucala likamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo elokutshaphaza imali yesikhwama sezimdef. Umnumzana Lovett Masuku uthi kumele umantshi ethole incwadi evumela ukubotshwa kukamoyo ngoba engazanga emthethweni laba namuhla. Ngesikhathi umoyo leqetha lakhe umnumzana Terence ume useni bebemele babe semthethweni laba lo bona bahambe emthethweni laba we-Constitutional Court lapho abaphikise khona ukubotshwa kukamoyo besithi ugatsha olukhangelane lokulwisana lobuhuquluzi olweZimbabwe Anti-Corruption Commission kalulawo amandla okubopha umuntu. Kolunye udaba inhlanganiso yetatyamuka sesijikile ibe lo mhlangano losiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank. Umnumzana John Mangutshka obikwa ebabize ukuthi baxoxisane ngodaba lwama-bond notes wona abathi kabawafuni. Kubikwa kungabanga lokuvumelana ngodaba lwama-bond notes lolu. Ngemva kweminyaka phose ngamachumi amane ilizwe lithole uzibuse ibandla leZANU PF lokhe lisembusweni lanxa nje iningi labantu lisithi isokwanele. Abacubungula izombusazwe bathi lokhu kwenziwa ludlakela olukuleli bandla kanye lokwethusela amanye amabandla loZulu. Wesaba ukubuyela eminyakeni yayizolo lapho abantu abansundu ababekhangelwa angani abasibantu balutho. Kubika uNotando Spanda.
Lanxa nje amabandla afana lele MDC, izaphu, iPDP lamanye achiyeneyo ayake azame ukulinyikinya leli bandla lilokhu lisahlezi embusweni njalo kukhanya lilakho ukuqhubeka libusa langemva kokhetho oluzayo luka-2018. Lokhu kwenzakala nje lanxa iningi ikakhulu emadolobheni lisithi leli bandla sokumele lidedele abanye. Ocubungula ezombusazwe umnumzana Dumisani Ngwenya uthi ibandla leZANU PF lifana laleya ndoda ekhaliphileyo eyayakha indlu yayo phezu kwelitshe okuyimpi yombusazwe lapho eliziveza njengebandla eliyilo lodwa elilakho ukulondoloza konke okwalethwa nguzibuse. Baningi abantu uNgwenya athi abalokhu besakhangela leli bandla ngenhlonipho enkulu ngenxa yomsebenzi walo wokuletha inkululeko okwenza wonke amanye azayo akhangelelwe emanzini.
Abantu balokhu besakhangeleyo okwe-liberation struggle yikho belimela leli qembu leZANU PF ngoba labalwela laletha inkululeko kwele Zimbabwe. Iqembu leZANU PF njalo liqembu elilezithembiso eziningi. Lapho nxa sokusiya vodwa bayenza izithembiso ukuze bekhiphe abantu, beyenza abantu babo beqhubeke belokhu bebavotela kanjalo belokhu besiba khona iminyaka yonke.
Isakhamuzi unkosikazi Sinanzeni Jubane ufana lenkulungwane zabantu kuleli abatshona bebuzana ukuthi kungani leli bandla lilokhu lisesihlalweni lona ilizwe libhidlika aswele impendulo.
iZANU PF iyawina sibile emakhaya kodwa angikwazi ukuthi uhamba njani ngenxa yokuthi kathesi kunje iyawina kodwa kakula lutho olwenzakaleyo lomehlu. So angikwazi ukuthi ikuthi bayayethusela bayaqila bathini angikwazi ngoba kuyamangalisa ukuthi iyabe ilokhu iwina njani kodwa kungalalutho. Izinto ziyokuziyala zisiya phansi, imisebenzi kayikho, imali kayikho, yonke into vele iya phansi.
Umnumzana Michael Maphosa oyebandla leZaphu uthi yena akumangalisi ukuthi kungani leli bandla lilokhu libusa ngoba yilo elibambe konke kuleli okugoqela amapholisa, abebutho kanye lamankampani esizwe abanjwa ngamandla ukuthi aqhubeke esekela ngemali njalo nje. Amabandla aphikisayo afana lelakhe uthi kenelisi ukuncintisana leZANU PF esebenzisa imali yesizwe ukuqhuba inhlelo zalo.
angeke saziqhathanisa lezano ngamanga bakhangele imboni ngani izigebenga nje ezibusayo sibuzwa izigebenga laphele izweni bayafosezela abantu bamabhizimisi ukuthi bebafande izinto zabo into esiyaziyo leyo njalo yiba abakontrola ama-parastatals lapha elizweni.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngumfundi wezombusazwe unkosazana Robert Mafusire othi ibandla lezanu PF ngenxa yokuthi yilo elibusayo lisebenzisa imithetho amapholisa kanye labebutho ukuncindezela amanye amabandla lokwethusela abasekeli bawo.
Lalawo amanye amabandla aphikisana lezanu PF awanamandla kangako, awanathuba lokubhoda campaigner njengezanu PF. Ngoba bayakwanisa ukuthi bathi bahlangana kwenye indawo becampaign, abantu abakuleyo ndawo babuye batshaywe basuke, abantu bagcine sebelokwesaba, bagcine sebelovalo, bagcine bengasakwazi lutho ngayo lelo bandla elifuna ukukhampeyina kuleyo ndawo.
Wengeze esithi lanxa amabandla aphikisayo ecabanga ukuthi izolo ledlule ibandla lezanu PF liyazwisisa ukuthi iningi kuZulu ikakhulu ebantwini abadala lakulabo abasemaphandleni balokhu besakhumbula ukuhlukunyezwa ngumbuso wabamhlophe okokuthi lapho kuthiwa amabandla aphikisayo adlelana labamhlophe lingena lithophele. Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Jafet Malaba ongena kuleli bandla lapho lilumbana lele PF zaphu ngo-1987 uthi ye baziwa njengebandla elilodlakela okumele bakuguqule ukuze baqhubeke besekelwa nguZulu. Uthi bona ikakhulu abemhlubulweni weMandebeleni bahlezi besetheswa umlando wokudlelana lababulali okutshengisa ukuthi kuyadingeka ukuthi liziguqule ukuze libe libandla elithandwa ngabantu haji elesatshwayo.
Political violence has dented the image yelizwe lethu. Particularly my party has suffered a lot of angikwazi izinhlamba lokuthethiswa lapha ekhaya la phecheya la ngaphi lapha eMandebeleni sizwe zithethiselwe ezinye izinto lathi esingazazi uzwa ngabantu ukuthi abantu bezani bayabulala abantu mina ngilapha ngazake ngibulale.
Lanxa nje inotho yelizwe iqhubeka ibhidlika lenani labantu elikhonona litshengisela likhwela kanye lokungahlalisani okukhona kubandla lezanu PF akwaziwa lapho okuyawela khona induku lokuxakuxaku kukhetho luka-2018. Ngimele iStudio 7 ngingunothando Sibanda.
Sokusele amalanga amane kuphela ukuthi ukhetho lokudinga umongameli omutsha weMelika lwenziwe. Ucwaningo oluphumayo luveza ukuba naso kuphose kwaba ngutshikilo bhanqa phakathi kukankosikazi Hillary Clinton omela ibandla lama-Democrats lomnumzana Donald Trump oyebandla lama-Republicans. Lokho sokusenza ukuthi umongameli Barack Obama akhankasele uClinton ngamandla ukuze anqobe umnumzana Trump. Ukuze sizwe okunengi ukuthi kuyinokwenze umnumzana Trump wakhuphuka kukhetho lolu, uMike Wobe weStudio 7 uxoxele incwadi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya.
Kubona ngathi yena ukuphatheka kwa Obama ekhankasela umama uClinton sokumphazamisa ngoba ungazinandele ukuthi inomboro zakhona zakhanya sezingathi ziyehla lapha nxa umnumzana Obama wayesencedisa kagame yedwa ukuthi azithengisile ukuthi injongo zakhe i-ideology yakhe iyama iyodwa engasetshwa ngu-current president.
Singabheka kubandla lama-Republican, umnumzane Trump akatholanga usizo oluvela kubomongameli abadala abangaphakathi kwebandla lama-Republicans o-George Bush, kodwa amathuba akhe asakhula njengoba kushiwo ku-BBC. Lokho ngombono wakho kusho ukuthini uma sesikhuluma ngamathuba amnumzane Trump okuba ngumongameli?
Ngibona ngathi mina kuyanceda ngoba siyazi ukuthi uZulu wa-America xa sibala ngapha sokungathi kulokudana ukungathakazeleli i-establishment. Nxa bebona umuntu ovele engu-businessman une-business ezimele yedwa ekhuluma ingqondo zakhe yedwa kungela kuncediswa ngabavele bekhona ngoba abazakudla laba ye siyazi ukuthi ngxa ebadanile ama-former Republican president ngenkulumo zika-Trump kodwa ngibona ngathi mina sokuyamnceda yelu-Trump ngoba vele ukhuluma ingqondo yakhe, abantu bayajabula ukuthi yena azimele yedwa njengendoda ukuze bezwe ingqondo zakhe.
Uma silendala iphephandaba le-Washington Post bayasho ukuthi umnumzane Trump uqoqe imali ephansi kakhulu uma ulinganisa le mali yaqoqwa ngunkosikazi Clinton lebandla lakhe lama-Democrats. Ngoba umnumzane Trump esethole ukusekelwa futhi usehambe indlela ende engelayo imali eningi labamphathisayo abalushwane, kungasho na ukuthi nguye ongaba ngcono ukuba ngumkhokheli omusha waseMelika?
Ye, aphela ukuthi ukhangisa ngemali elutshwane lo ukuhamba uhambo olude vele akuthuthu ngaba ingqondo, kodwa kuyatshengisela ukuthi i-ideology yakhe, ingqondo yakhe abantu bayayithakazelela, ngoba ubona umuntu ovele ekhuthele esebenza kahle sibili ngemali ezilutshwane. Imali phela kayisiyo ekhankasayo.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe obexoxa lo Mike wobe Studio 7. Isigaba sepinga sivikwa sesilamaviki amabili singelamanzi lamandla kagetsi okuyinto esolwa kakhulu izakhamizi. Umgcini sihlalo wePinga Rural District Council umnumzana Dube Mkombwe uthi uzulu walindawo sethwele nzima, njalo uthi iziphathamandla zezesa lezezinwa zikhanya zingasimiselanga ukulungisisa lolu daba.
Umumo Nkomo kunzima eBhinga, kungakhangela abantu beBhinga sebenamaviki amabili kungela manzi, kungela magesi. Ukhulume labantu bezesa kabazwakali ukuthi bathini, ukhulume labantu bezinwa kabala mpendulo. So uyamangala ukuthi kuyini okuthatha indawo, ukuthi ikufa kwelizwe likaRobert yini kumbe kuyini okwenzakalayo, ngoba uyadinga uswele thina istation sethu sinathi amagesi ewange nawekhulu kaso amanzi ukuthi sizukalinanga, kodwa thina sibesebenzisa ikholo, ikholo ikhona. Uthi okuhlupha yikwini kumbe ngama-injiniya sebabalekayo asikwazi. Kulo hlupho ngoba ungagakela eBhinga kulabo kulesibhedlela kule maternity site kule ma-prison ave kunzima akuphileki Nkomo.
Izibhedlela lazo azilamagesi, akula ngisho lama-generator kumbe amasola,
akula lutho vele. Kuluma nginje so ngomvulo sake zahlangana nabantu abezinwa labezeso ukuthi sibonisane ukuthi inkinga yabo ingaphi. Kabala generator esibhedlela kula generator, bona abezinwa kabala generator, and sasibabuza ukuthi kanti madoda thina ngesikhathi kungakabuya amagesi eBhinga ngo-86 abantu babenatha amanzi kwakusetshenziswana, kwakusetshenziswa ama-generator angapha ama-generator ankhona kula mpendulo. Abanye bakusho ukuthi secholotho akuzwakala ukuthi bakhuluma ngani.
Ubona abezinwa labezesa uyatsho ukuthi like lahlangana labo ngomvulo khonapho, bathi udubo lungaphi kahle kahle?
Ngoba abezesa laba bona bathi hayi thina i-transformer yethu yatshe wange, so u-engineer wankhona vele harale oza kuye elungisi i-transformer yankhona. So u-engineer shwa ozarali lizwe lonke, one engineer iZimbabwe yonke lapha azabuya khona. Angikwazi ukuthi kuke wabuya bake babamba abakhona kwamalanga amabili, kwathi kuvunguzwe ngomoya kwahamba ahamba mshokoshona namuhla.
Umnumzana Dube Mkombwe ngomgcini sihlalo weBhinga Rural District Council sixoxela ekonale eBhinga. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zezinwa lezezesa ngalolu daba. Kulive Talk namhla siphatha udaba lokuchaphazwa kwemali yesikhwama sezimdefu lokungethembeki okukhanya kubhahile kuziphathamandla zebandla leZANU-PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Lo ngumsakazo wenu, umsakazo kaZulu, umsakazo weStudio 7 osakaza ungapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isikhathi samahola alithumi ebesibekelwe ukumisa impi edolobheni le-Aleppo kwele-Syria sesedlule lamhlanje ntambama kungaziwa ukuthi abahlamukela uhulumende basukile na kuleli dolobho. Umanyano we-United Nations uthi ubuphepheli bukhanya sobufike kusibanga esingakaze sibonakale kwele South Sudan. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu le-Highlanders selinxuse abalandeli balo ukuthi baphatheke kuhlelo lokukhetha abadlali balo abadlale kuhlelo nyaka. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders lonyaka livuselele uhlelo lokupha imivuzo abadlali abadlale kuhle ngemva kweminyaka emithathu lolu hlelo lungenziwa. Imivuzo ezaphiwa abadlali ngegoqela we-Supporters Player of the Year, njalo abalandeli beqembu leBhoso yibo abalomlando wokukhetha lo mdlali. Ophethe isikhundla sokuba isikhulumeli seqembu le-Highlanders unkosazana kwaZinkosi Hlabangani uthi amafomu azasetshenziswa ngabalandeli beBhoso ukukhetha abadlali abaqhube kuhle lonyaka asetholakala e-ofisini yaleli qembu.
Sizaba lama awards mhlaka 2 December 2016 of which sile Supporters Player of the Year. Indlela esizavota ngayo imika nje, uyabuya e-ofisini edola yakho uzothenga iform. Ungathenga iform suza fila ukhethe iplayer oyifunayo, then thina abe ofisini le executive labe board sesizahlala phansi sikombile, then sesizakhetha iplayer eyabe ivotelwe ngabantu bonke nje.
Ezinye izicoco ezaphiwa abadlali abadlale kuhle lonyaka ngezigoqela se-top goal scorer kanye lese-most improved player. Ikanti lo mdlali osedlalele iqembu le-Highlanders okweminyaka eminingi u-Eric Mudzingwala ozathola umvuzo wokuba yi-longest serving player. Kwezinye indaba ezimayelana lo mdlalo wenguqu kusasa ngomgqibelo wamaqembu ezimbamgodi athele ngeze Platinum kanye lele-FC Platinum azadibana kufinali yenkezo ye-Chibuku Super Cup ezaqutshelwa enkundleni ye-Baobab. Lo mdlalo uzaqala ngehola lesibili emini, njalo abalandeli bomdlalo wenguqu balakho ukulandela kumabona kude we-Super Sport. Iqembu elizaphakamisa inkezo elizathola inkulungwane ezingamachumi ayisikhombisa lanhlanu kuthi elizanqotshwa kufinali lizathola inkulungwane ezingamachumi amahlanu. Kusasa ngomgqibelo njalo iqembu elimela isizwe emdlalweni wenguqu lama-Warriors lizanqikilana lele Zambia emdlalweni wokuzwana amandla ozaqutshelwa enkundleni ye-National Sports Stadium. Iqembu lama-Warriors yilo lodwa elizamela uhlangothi lwezansi yazwekazi lase-Africa kumncintiswano we-Africa Cup of Nations elizweni lase-Gabon ekuqaleni komnyaka ozayo. Ngimele i-Studio 7 ngoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Udaba olulandelayo lumomethe imbono kahulumende weMelika.
Kuminyaka emibili lengxenye edluleyo, inhlanganiso yobudlwangudlwangu eyamalwa icatsha eye-ISIL eyazakala njalo ngelokuthi Daesh ibisibusa indawo engaphansi kancane kwengxenye ye-Iraq. Ikhuthazwa ngokuqhela kokuhluthuna indawo eziningi, linhlanganiso yazisa umhlaba wonke jikelele ukuthi kayinqotshwa. Ngenyanga kanhlangula linhlanganiso yathumba idolobho lesibili elikhulu ele-Iraq ele-Mosul isilubhekise esigodlweni kanye se-Iraq i-Baghdad. Emi esontweni ye-Grand Mosque, umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Abu Bakr al-Baghdadi wazisa ukuba inhlanganiso yakhe yayihluthuna amadolobho isakha umbuso othiwa yi-Caliphate kumbe i-Islamic State. Kodwa ngokubambana kwamabutho akwele Iraq abe-Kurdish Peshmerga lomanyano wamazwe omhlaba, lobo budlwangudlwangu sebufika komlindi oyagcina. Kunyanga ezilichumi lasithupha ezedluleyo, linhlanganiso isilokhu ibhuqwa ngamabutho akwele Iraq. Ngombimbitho nyakenye idolobho le-Tikrit lakhululwa. Kwalandela elesinja, Ramadi, Baiji, Hit, Rutba, Fallujah, Qaira, Shat, kathesi sekubhekwe idolobho le-Mosul ukuthi likhululwe. Ekuqaleni kwenyanga kamfufu ibutho le-Iraq lincedisana lele-Peshmerga bangene enzikini yedolobho le-Mosul elilokhu liphansi kwe-ISIL.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kuwoza Friday lamhlanje silomlingisi uMotu Sibashimane Ndlovu, yena othi usebenza nzima ukuze abe ngomunye wabothenjiwe kwezokulingisa. Kubika uBenedict Nhlapho.
UMotu Sibashimane Ndlovu uqale umculi, qede lapho wangena kwezokulingisa lapho asegxile khona impande zakhe. Kwezokulingisa ke usesaziwa ngelithi Madlela. Ungephukelwa zimbambo abanye insini zisale sezibuhlungu nxa iseqala ezokugitazisa uMadlela.
Ufuna abantwana bawufayiva ngithi. Lokho kwakuqala lo.
Ufunda kaza nomlalazi.
Hayi ngikhuluma nje iqiniso, hayi umuntu wenu uyazana driving.
Angithandi mina lento.
Ulo wokuqala ngokubanda. Wesibili ngokomoyo. Wesithathu ngokusibani. Wesifo.
Insizwa ekhulele Gwanda ithi ifuna ukuba intshantshu kwezokulingisa.
Mina ngibathembisa okuhle kodwa. Kodwa ke into enhle ingabulawa kuphela ukungatholi support kakhulu.
Azemane ngamadlalati kamadlela awarhwatshe eseJohannesburg lapho ahlala khona okwakhathesi. Uqale uMadlela Sigobokhobo Power 1, kweza uMadlela Sigobokhobo Ihloka, khathesi ke sekulo Madlela Sigobokhobo Power Jeki. Umadlela yena uthi usazoqhulula amanye amaningi amadlalade.
Kubalulekile ukuthi abantu bakithi babadistrese kumbe ngithi badetoxe ngokuhleka, ngoba eqinisweni siyisizwe esi-too much stressed. Abantu bacabanga amarendi, abantu bacabanga into eziningi, abanathula ngaphakathi kwabo. So the only time mhlawumbe umuntu afunukiswa umoya ngangcono athatha isitibithi likamadlela afake adistrese ahleke kube mnandi kube njani.
Uthi kusobala ukuthi leli lithalenta elingaphelela khatshana nxa lithole uxhaso lwabalandeli labasiza ngemali.
Hayi hayi vele bakuxotshile kodwa nami ngiyakuxotsha
bhe.
Hayi hamba bo.
Mehlo
matana. Ah wena mehlo matana ukuthini? Kanti vele ufike njani kona?
La yena ngubhoyila. Ngise nomntana, umntana uyangihlupaka kale busuku.
Umntana wena?
Umntana wakho.
Ah wena sinothi ungazongihlolela la wena.
Umadlela lowo insizwa ekhaya, insizwa edabuka eGwanda olingisa enjalo ohlabela kwele South Africa. Thokazi isikhathi asisavuma ukuba nasi qhubeke sisonke olivalelisayo ngontungameli Nkomo salani ku-Live Talk lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.